Hola mukela emoyeni ngenjabulo nguntungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
So kubotshwa kulokhana aso zinto emele ukuthi zingazi yabotshelwa abantu banjengabona labana. Ngoba there is no evidence yakho. Ujabulani bamblocker kaningi ningi zama ukuthi khona ebonana layo upresident emtshele his side of the story. Kungakaphumi konke khona lokho.
Obe umkhokheli wenhlanganiso yabalwa imbi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda ubesemthethwa ndaba eHarare lamhla esetheswa icala lokweyisa umongameli Mugabe lo mngakhe unkosikazi Grace Mugabe ngemva kokubotshwa kwakhe ngomgqibelo.
Okuqakatheke emhlanganweni lo yikuthi abantu abafika legciwane benelisile ngokuthula ukuhambisa esingathi i-position paper ukuthi bona bale micabango bani bacele ukuthi kulungisweni.
EleZimbabwe lisebenzelana lenhlanganiso ye-African Union limanyene lamanye amazwe omhlaba namhlanje ekunanzeni ilanga lokulwisana lokumemetheka kwegciwane lengculaza ele World AIDS Day.
Bekuyisiphithiphithi eHarare lamuhla amalunga ebandla lezanu-PF elungiselela umhlangano wawo owe-Congress oqala kusasa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Owaye ngumkhokheli wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko iZimbabwe National Liberation War Veterans Association umnumzana Jabulani Sibanda ubesemthethwa ndaba eHarare lamhla esetheswa icala lokweyisa umongameli Mugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe ngemva kokubotshwa kwakhe ngomgqibelo. Umtshutshisi umnumzana Jonathan Murombetsi uthe uSibanda uzamele aphenduke emthethwa ndaba ngolwesithathu. USibanda wetheswa icala lokuthi wathi ubukhosi abuthelelwana emacansini njalo wafananisa ukuphiwa isikhundla sokukhokhela uhlangothi lwabesifazane ebandleni lezanu-PF kankosikazi Grace Mugabe lomvukelwa wemakamelweni iBedroom Coup.
Lokhu kwenzakala sokuqhamuke umkhankaso wokupha abantu mahlayana kungakhanyi ukuthi balamacala bani. Ngomgqibelo kubotshwe unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora esetheswa icala lokusebenzisa imali yabantu abamelayo emthethwanindaba njengegqwetha. Kuthi ngelanga linye kwabotshwa umnumzana Job Sikala ilunga le-MDCT wetheswa icala lokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Mugabe ngokungekho emthethweni. USikhala utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa amtshaye amhlukuluza kabuhlungu waze wahanjiswa esibhedlela. Uthi uzethula udaba lokutshaywa ngamapholisa lolu emthethwandaba kusasa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Chuma ilunga ledale leCentral Committee yebandla leZANU-PF yena othi ukubotshwa kwabantu lokhu kusemthethweni.
iZANU-PF libandla elikhulu ukudlula umuntu asobandla esingalinganiswa lo muntu. Libandla elimile eqinile lesisekelo futhi esiqinileyo. Ukuthi ubani kakho kumbe ubani ukhona mbontona yinto engabula libandla ngoba ungakhangela ukhumbule kuhle. Ibandla liqhase kudala sithi vele kuqhasela ezombangazo from the 60s ukubuya kusiya phambili ngapha. Baningi abanye abasungula ibandla lelo abanye abasebe sebasithiya kodwa lona ibandla lokulilile likhona liphila. Abantu babuya bethintshane ukubusa bethintshane uba phezulu kwaba bakhokheli kuthi ibandla lelo lamhlanje lo.
Ya manje ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho ubona ungani ngemva komhlangano we-Congress lo wenziwa iviki yonaleyi kuzaba kunjani ebandleni? Lizaba lixega na kumbe lizaba seliqinile?
Ngaye ngakhuluma ngaphambilini ngathi ibandla lethu elezantuefleni nomuntu ophethwe yisisu. So nxa ophethwe yisisu kuyabe kutshengisa ukuthi kunezinto eziphakathi kwakho ozidlileyo ezingahambelani lo mzimba wakho omele ziphume. Usala ukuxeda kumbe usala uqinileyo. Yimbuzo engawufaka kuwe lo mphakathi wonke. And mina impendulo engiyaziyo kulona usala. Ngawe lami ngibona ngantu akuyafana naphela. Nxa into zonke ziyaphazamisa ibandla zingaphuma futhi ibandla liyasela liqinile phela. So nxa ngikhakele mina ngemva kwe-Congress lesiyakiyo ibandla leli lizaqina konke.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga letale le Central Committee yebandla lezano PF obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. UChris Gande uphinde waxoxa lowalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla othi ukubotshwa kwabantu lokhu kutshengisa ukuba ibandla lezano PF seliphelelwe ngumphako.
So ukubotshwa kulokhana aso zinto emele ukuthi zingazi yabotshelwa abantu banjengabona labana ngoba there is no evidence yakho. Ujabulani bamblocker kaningi ningi zama ukuthi khona ebonana layo upresident emtshele his side of the story kungakaphumi konke khona lokho kodwa laba abanye laba Didmas Mtaso Rugari oReka Ukonde uzokuza labo bona labo lokhuzeni labo uNicholas Ugoji ngabantu ke labo ukuthi bebe labedinga belezimali bedinga lo le agent engusniper ukuthi bemkhuphe ngombhobho laphana upresident welizwe. But they are not arrested, bahlezi nje baphandle. Kanti laba kuyini sokubotshelwa laba abantu laba abangasiwe bakhona ukukhuluma nje lokho sithi freedom of speech nxa kuyikho ujaba akukhulumayo kumbe interpretation yehlulo ukuthi abantu bemzwisise ukuthi uthini. So kuthiwa khona u-undermine i-authority ka-president.
Ngemva komhlangano lo owenziwa phambi kwakusasa owezano PF ubona ngani ibandla leli liyasala linjani?
Njengebandla singakhulumi ngokahulumende kodwa ke ebandleni kanye ngokwebandla ngokwakho hayi kuyabe ngasela lutho liyabe selivele selithathwa ngumoya ngoba abantu bonke abalaphana ngabantu labana oyebo nkosi abatshelwa okokwenza abangacabangiyo yiwo abazakuthelelwa bebekwe lapha. Ungakhangela nge-issue yonaleyi abantu abaxotshiwe ngama-vote of no confidence lawo izikhiwa zabo lezo yi-cream okuthiwa khona ngezanu ngaphoyinte ngentando yakhe loze kuphoyinte abezanu khona ngabe bebe ngu-vice president lobo-chairman kuphele kungokwabo but in all reality izaphu njengoba ingasekho laphana oyenjeleni masuku osikhanyiso laba ngibona vele sokonakeli ngoba usikhanyiso uNdlovu nxa ingekho lapha omunye ngubani oyabe le face yezaphu ngaphandle kwama-deserters abadeserta vele ngesikhathi sempi abazodizetha okugcweleyo sesivele empini ojacob mdenda abacrossi flow u-obet umpovu wacrossi flow umathema wacrossi flow so kakula muntu laphano le face yezaphu lapha omsipha labana ngabacrossi flow.
Lo ngumnumzana Maxim Kandla owalwa impi yenkululeko obexoxa ecingweni le Studio 7 kobulawayo.
Amagqwetha amela amalunga enhlanganiso yemthwakazi Joint Resolution kanye lezakhamizi zeMakuzeze ePlumtree abetheswa icala lokutshengisela isikolo esikulindawo athi aphakathi kokulungisa ingwalo zokusa lolu daba emthethwandaba weConstitutional Court ngemva kokuphiwa imvumo umthethwandaba kamantshi ngeviki edluleyo. Abetheswa icala laba babikwa bazama ukuxotsha ababalisi abakhuluma ulimi lwesishona ngoba besithi bayehluleka ukufundisa abantwana iningi labo elikhuluma ulimi lwesikhalanga kulumango njalo babengathembeki ekusebenziseni imali yesikolo. Abetheswa icala laba bagoqela umnumzana Mqondisi Moyo, Busani Sibindi, Thando Lwenkosi Dube, Simanje Sibanda, Leotho Dube, Ntokozo Denge, Lothemba Mfundla. Igqwetha elimela laba umnumzana Dumisani Dube usichasisela okuningi ngalolu daba.
So umthetho bathathwa ngawo Section 41 D of Criminal Codification and Reform Act is an old law wasebenza before independence under i-law and order amendments act. And nxa umthetho lo ukhombela lesekelo sombuso esitsha awuhambelani laso imithetho abathathwa ngawo asaloqala ngesikelo sombuso esitsha because one abantu balelungelo lokudemonstration to petition they have a right to their freedom of expression and even freedom of assembly.
Udaba lolu lulokwenza lokutshengisela kuphela kumbe kuningi
kwakuningi kuze wamafitshana nje umphathi isikolo kulamadida amabili ethi wadla imali ezakhamizi labantwana then okwesibili umphathi isikolo nababalise abengenelisa ukukhuluma ulimi lwesindebele ibade kufundisa ugrade one bengenelisa abakwanisa ukukhuluma isindebele bafundisa ugrade one nesishona endaweni which is predominantly kala and wakhayela mintshulo ngatime uclass 7 wathaa 0% pass rate after sokujengisele ngabazali namajaki emthakazi kube le marked improvement from 0% to 12% in fact. So kulento eziningi ezingenayo of course ishu elingi layangiyangeni ngokubona kwethu izakhamizi zilelungile and zijustified.
Usekhona yini umtoliki wokukhuluma ngolimi lwesuthu?
Bathola umtoliki egwane. Kulomtoliko yedwa khona ngolimi lwesuthu. Ngakho I think emhlungwini amathebeleni. Kulomtoliko yedwa. Isegwane. So ngiyocela ngiyobuyayo. Ngicela for izizwe. Xa ithesi sekulamsi yabuya kulamsi for izizwe. Then ihulumende lomthini. Ngezinye zehlupho.
Likhangelele ukuthi umthethwandaba weConcord uphumele isinqumo siphi?
Awuze lesula icala. Ngathi kanyele iphosa even licala lokuthethisa umongameli. Kuthiwa asegcala abantu banemvume yokukhuluma. So ngokubona kwami iConcord izalesula asegcala. Ngoba abazali lezakhamizi zile mvumo nabantu emini. Ngokuvukila ababusha nxa bengasidikiseki ngabo.
Lo mnumzana Dumisani Dube igqwetha elimela amalunga emthwakazi joint resolution labazali beMaphuzeze Primary School ePlumtree obekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
ELeZimbabwe lisebenzelana lenhlanganiso ye-African Union limanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lokumemetheka kwegciwane lengculaza emhlabeni jikelele ele-World AIDS Day. Kulombuthano omkhulu eVictoria Falls ongenwa ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana David Barire Nyatwa lezinye iziphathamandla zikahulumende abamele i-African Union abamele inhlanganiso ezizimele zodwa labamele uhulumende bamazwe agoqela eleSwaziland, eleTanzania, Zambia lamanye awezwekazi leAfrika. Umhlangano lo olandela omunye owenziwe izolo obukhangelane lokudinga imali eyokulwisana lokumemetheka kwegciwane leHIV kanye lomkhuhlane weAIDS owenziwa ngaphansi kwesihloko esithi Getting to Zero in Africa, Africa's responsibility, everyone's responsibility.
Udokotela Mustafa Sitiki, lokho umqondisi wekhomishini ebona ngezenhlala kahle kaZulu African Union Commission, utshele Studio 7 ukuthi sihloko lesi sihlose ukukhuthaza umuntu wonke ukuthi alwisane lo mkhuhlane lo ukwenzela ukuthi unqotshwe kungakafiki umnyaka ka-2013. Udokotela Khaloko uncome kakhulu uhlelo oluqhutshwa iZimbabwe olo-AIDS levy. Uthi lolu hlelo solobuthanisele ilizwe ezigidi ezedlula ikhulu lamachumi amahlanu amadola i-$150 million eminyakeni eyisikhombisa edluleyo. Udokotela Khaloko uphinde wathi imali yomthelo we-AIDS levy isetshenziswa ngendlela ezikhaliphileyo eZimbabwe njengoba iningi yakhona ingeyokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-HIV. Omunye walabo ababesemhlanganweni lo ngumnumzana Sipho Mahlangu olwela ilungelo labantu abaphila legcikwane le-HIV. Yena otshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi kuyajabulisa ukuthi amazwe amanyene lamuhla ukulwisana legcikwane leli lomkhuhlane we-AIDS.
UGibbs Speaker bekunguminista wangithi uParire Nyatwa. Abaphila legcikwane labo baphiwa ithuba abamele abaphila legcikwane ukuba bakhulume. Okuqakatheke emhlanganweni lo yikuthi abantu abaphila legcikwane benelisile ngokuthula ukuhambisa esingathi i-position paper ukuthi bona bale micabango bani bacele ukuthi kulungisweni. Abakukhalela kakhulu lokho kuyindaba yona leyani yokuthi amazwe ahlangana Abuja lapha seNigeria babonisana bavumelana ukuthi ilizwe lelizwe nxa lisithi liyanika imali kumbe liyagaba imali elizwe kumaministri wonke ingakhohlwa ukukhweza inano lakhona kuministry of health lichove liye ku-15%. Lokhu kungancedisa ukuthi impilakahle yamazwe yafika ibe ngcono.
Baba Mahlangu, imihlangano enje inceda kanganani nxa sikhuluma ngokulwisana legciwane lelo?
Uncedo lwakhona yikukhangela lapho esivela khona lapho esiya khona laba abafundileyo babesebenzisa ama-percentage behlolisisa ukuthi bangaka abantu abalokhu besabanjwa umkhuhlane ngasikhathi sinye phakathi kwesikhathi esiphiweyo bese bekhangela njalo ukuthi bangaka abafayo ngenxa yokuthi ngaphansi kwakhona kule-HIV baphinde bahlolisise ukuthi sesihambe kangakanani ngokwenza i-awareness abantu ukuthi bakhululeke ukuthi bayehlolwa bazi ama-status abo bahlolisise ukuthi kumi njani ezibhedlela kuyini okwenza ukuthi abantu bangatholi ukwelashwa kumbe kuyini okwenza ukuthi abantu bangaphumeleli ekulwisaneni lo mkhuhlane kungabe kuyikuswelakala kwamanesi kumbe amadokotela kumbe sitho izingcwethi lezizokuhlola igazi kukhangela ukuthi phakathi kwegazi kulamagciwane angakanani kumbe kungaba yimitshina yakhona yokuhlolisisa kuyabe kukhangelwa khona kuqhathaniswa kulinganiswa lamanye amazwe kuphinde kulinganiswe lesikhathi sinye umnyaka edlulileyo.
Lo mnumzana Sipho Mahlangu olwela ilungelo lalabo abaphila legciwane le-HIV obekhuluma le-Studio 7 ese-Victoria Falls.
Kusenjalo abameli amakhansili emhlabeni wonke jikelele lamhla benze umhlangano omkhulu edolobheni le-Paris kwele-France lapho abalobelane khona isivumelwano se-2014 Paris Declaration. Isivumelwano lesi sithi kumele abantu babekwazi isimo sabo segciwane le-HIV kuthi labo abasaziyo isimo sabo sokuphila legciwane bathole amaphilisi ama-ARVs njalo labo abelatshwayo bengamemethekisi lomkhuhlane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Bekuyisiphithiphithi eHarare lamuhla amalunga ebandla leZANU-PF elungiselela umhlangano wawo owe-Congress oqala kusasa. Indawo ezakwenzelwa lomhlangano ifakwe amatende lezitalada eziphiwe amabizo achiyeneyo agoqela elithi Dr. Grace Mugabe Way, Gutsaru Jinji Walk le-Robert Mugabe Square. Umongameli Mugabe wethekelele indawo namhla waveza ukusuthiseka ngamalungiselelo. Umhlangano wakusasa lo uza kulokufuthelana okukhulu kuZANU-PF phakathi kwecele libikwa likhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa le likankosikazi Joyce Mujuru. Ababili laba bakhangelele ukuthatha isikhundla sikaMugabe engasuka embusweni. Kodwa amathuba kaMjuru akhanya esefiphele ngemva kokuba etheswe icala lokuzama ukugenqula uMugabe njalo abasekeli bakhe basuswa ezikhundleni zabo endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Abaningi bayazibuza ukuthi kambe uMjuru uzaphatheka na kulomhlangano. Omunye njalo umbuzo ngokuthi kambe ngobani abazakhethwa nguMugabe ukuthi babe ngabasekeli bakhe ngemva kokuba ephiwe amandla libandla leli eliguqule isisekelo salo ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo.
Kunzima ukuthi singathi kuyini okuzoyenzakala. Ekutheni sesibonile ukuthi i-constitution yeZanu kukhangelelwe ukuthi izatshintshwa ukuthi uMugabe kube nguye o-appointa abantu ezikhundleni eziphezulu, akusoze kube lokhetho lukawonke-wonke ku-Congress. Ngakho umumo njalo utsho ukuthi zonke izinto ezingezenzakalayo umuntu ophethe amakhiye ngumongameli Robert Mugabe. Ongawukuthi lezitha zakhe engazisele ezikhundleni wenze ukuthi zibe zibambe zikwazi ukuthi ziphila ngomusa wakhe. Njengoba amakhiye ephiwe umuntu yedwa, kunzima ukutho ukuthi kuzahamba njani. Kodwa kungenzakala ukuthi laba abakhanya bengathi bayanqotshwa engxenye bazwele baphiwe isikhundla lapha nalapha. Kodwa amakhiye ngalesi sikhathi athole nguye umongameli Mugabe, nguye yedwa okwazi ukuthi kuzayenzakalani kusiya ku-Congress langawo.
Yena unkosikazi Mujuru umbona ehamba yini emhlanganweni we-Congress lo kanye labanye bakhe ikakhulu asebexotshiwe ezikhundleni zabo?
Kunzima ukuthi singathi uzahamba, njalo kunzima ukuthi singathi kasoze ahambe. Ekutheni sesizwe kuthiwa laba abatsha be-youth ye-ZANU-PF kuthiwa bangathi balungiselela ukuthi batshengisele against yena kulensolo njalo ukuthi kungenzakala kube lodlakela. Kodwa ngimbona sengathi bazancengwa ukuthi bangene kuCongress ukwenzela ukuthi banqabe imoji ukuthi labo baparticipate kuCongress. Uma bengasahambanga kuCongress kuzabonakala ngathi lenye icelisa ngokuthi likaMnangagwa linqobe kungelamdlalo. Ongakuthi ma ukhanyela emdlalweni njengebhora lokuthi ayiwalk off. Kube mnandi ukuthi laba oncintisana labo bubonakale ukuthi bayaparticipate kuCongress. Kodwa nxa bengasabuyanga or umjuri engasabuyanga abasuze bajabule laba ngenxa yokuthi kuzanqotshwa engekho. Lokhu kuzathathwa idlabuzane kulaba abakamjuri abakamnangazi.
Umnumzana Mlamuli Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxela eJohannesburg kwele South Africa.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ilanga lokunanza imisebenzi lenhlelo zokuvimba ukumemetheka kokuthelelana igcikwane lengculaza le World AIDS Day elinanzwa eAfrica Union eVictoria Falls eZimbabwe lonyaka.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Kula wasangoma umntana muya kula kula sangoma
ta. Inengi lithi awuqhubekele phambili umsebenzi wokulwisana lomkhuhlane wengculaza ikakhulu kwabasakhulayo ngoba gabenga uchayi indiva kulezi insuku ukuze kugcwaliseke indikimba ethi Focus Partner Achieve an AIDS Free Generation eyiyo okuthakazelelwa ngayo ilanga lokunanzwa ukulwisana lokumemetheka kwegcikane lengculaza emhlabeni wonke jikelele. Unothando Spanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga le World AIDS Day linazwa emhlabeni wonke jikelele mhla ka 1 Mpalakazi minyaka yonke ngenjongo yokuthi ulwazi ngaleli gcikwane lumemetheke endaweni zonke ukuze kwenqatshelwe ukuthelelwana kwalo. Kulabantu phose izigidi ezingaphezu kwamachumi amathathu lanhlanu, i-35.3 million abacatshangelwa ukuthi baphila legcikwane leli emhlabeni wonke ejikelele. Phakathi kweminyaka ka-1981 lo-2012, igcikwane leli labulala abantu phose izigidi ezingamachumi amane, i-36 million. UZulu weZimbabwe uthi kumele kuqakathekiswe abasakhulayo okuyibo basengozini enkulu yokuthelelwa igcikwane ngenxa yokungami kuhle kwenotho yelizwe kanye lokunganaki impila kahle yabo. Umnumzana Robert Matsikanda osakhulayo uthi iningi labatha lithelelwa imikhuhlane yemacansini ngabadala ababathembisa imali. Uthi abatsha ikakhulu emadolobheni asemingceleni yelizwe njengePlumtree leBrightridge bathwele nzima ngoba abanye bahlala bodwa bengumhlambi nje kazalusile abazali kabakho, kuthi abanye bayathatheka ngezithembiso zempilo engcono kwamanye amazwe bese behamba bengela amaphepha afaneleyo babe sebedlwangulwa bagcine belala imikhuhlane.
Abantwana nxa beswele ukubhadalelwa ngabazali school fees, most of them baphuma lapha besithi ebhoda kuseduzane beqa ibhoda besiyeqela ngale. Kulama bhoda jumper these days bathi ngamagumaguma babamba bebarephi bathelela ama-STIs. Abantwana labana begcine sebeswele abantu ababenakekelayo.
Unkosazana Fiona Khuphe osekolitshini uthi akuncedi ukukhuluma ngengozi yengculaza kwabasakhulayo nxa benganikwanga indlela zokuziphilisa ezingela ngozi. Uthi babhekane le ndubo eziningi kakhulu ngoba uhulumende ukhanya sengathi siwageza izandla ngabo basala nje esikhaleni bengazi ukuthi babambe ngaphi njengoba le misebenzi kungela. Uthi udubo lolu lokuthi abatsha bazifake engozini yengculaza ngokuthandana labantu abadala luyaphela kuphela lapho uhulumende angadinga indlela zokukhangelana lendleko zabantwana ukuze bangaweli ezilingweni zokuya emacansini labadala ngoba kulakho ukubulala ilizwe nxa inkokheli lezisebenzi zakusasa ziyaqedwa yingculaza.
Umkhuhlane lo usutholakala kuma-youth ikuthi ama-youth amaningi afuni ukuthestwa. Vele ngaze ngithi ngiya-organiza ngithi ma-youth asenzeni sozo ama-youth amaningi abafuni abangabafana amankazana at-least siyabona but abafana vele abafuni.
Umongikazi unkosikazi Rosemary Ndiweni uthi baningi abasakhulayo abanomkhuhlane wengulamakhwa abahlala layo bengadingi ukwelatshwa kuze konakale emzimbeni. Uthi imihlobo eminingi yengulamakhwa yenza kube lula ukuthi igcikwane lengculaza lingene emzimbeni. Wengeze esithi kungadingi usizo ngesikhathi kulimaza imizimba yabasakhulayo okulakho ukwenza inengi lisale lingasenelisi lokuthola inzalo ngenxa yokuphuza ukwelatshwa.
Kathi ukuthi sibe lezindawo siba sikhangela yona le indaba ngoba usually abantu abaningi abakhangeli abantwana abancane abafanele ukuthi babe sesikolo sibafundisa ngezinto ezi-related to sex and abazali
eZimbabwe selasungula inhlelo ezithile zokulwisana lomkhuhlane wengculaza. Olunye lwalezinhlelo ngolokusokwa kwabesilisa olulokhu lusaqhubeka ikakhulu kwabasakhulayo. Omongikazi unkosikazi Charity Swela uthi lolu hlelo lulakho ukuphathisa kakhulu abesilisa kanye labomkabo nxa abantu abaningi bengaphatheka. Uthi kudingeka ukuthi abesilisa bafundiswe kabanzi ukwenzela ukuthi lalapho sebethe basokwa baqhubeke beziphatha kuhle emacansini bethembekile ukuze ingculaza ingaze yamemetheka.
Khangela i-condom promotion, abantu abaningi kweZimbabwe sebekwazi nge-condom noma nje sisithi basesebalutshwana abalisebenzisayo sibili okuthi bangatholi i-HIV. Okunye sikukhulumayo njalo ukuthi njengoba sokuintroduce i-male circumcision, abantu abaningi especially kuma-districts have taken it up. Okuthi ukuthi nxa abantu sebeyenza i-male circumcision, at least sebe sisithi umuntu uvikelekile ukufika esibangeni se-60% noma silokhu sisithi umuntu lo asebenzisa ama-condoms.
Uhlangothi olukhangela ingculaza kunhlanganiso yomanyano wamazwe i-UNAIDS ithi amazwe ayanqoba ekuqedeni ingculaza kodwa ukuthiya abasakhulayo kunhlelo lezi yikho osokuyingozi. I-UNAIDS ithi inani labantu abafayo selehlile labo abathola imithi sebebaningi kuthi abantwana abathelelwa igciwane ngomama sebebalutshwane sokumele kuqakathekiswe imizamo ezenza lingqubela phambili iqhubeke izizalwane zakusasa zingabhekani lalolu dubo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingunothando Sibanda.
Liqhubeka likhulelwa iDynamo siqembu leHighlanders ngemva kokuba linqotshwe nge-3-2 kufinali yenkezo yegushungo ngempela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Impumelelo yefinali yegushungo Victory Cup yabalandeli beqembu leHighlanders bezibuza ukuba yikuyini okumele iqembu labo likwenze ukuze lenelise ukunqoba leDynamo njengoba iBhoso iphinde yanqotshwa njalo iDimbare okuyinto eseyaba inhlala yenza. Loba kunjalo abanye abalandeli beqembu leHighlanders basele beziduduza ngokuba iqembu labo lenelise ukuba ngutshikilo obhanqa leqembu leDynamo laze lehlulwa sekutshawa imbekwa. Ikanti emidlalweni edlileyo belihleli baxabulwe kabuhlungu phakathi kwemizuzu engama-90 nomunye. Iqembu leDynamo lithe ngokunqoba kwalo lathola inkulungwane ezingama-45,000 ukuthi leHighlanders lithole inkulungwane ezingama-35,000. Sikhangele imidlalo yenguqu edlalwa kwamanye amazwe. Ezweni leSouth Africa, iqembu leSupersport yilo eliphakamise inkezo yeTelkom Knockout ngemva kokunqoba elePlatinum Stars nge-3-2 ngomgqibelo. Ngensonto, iqembu elimela ilizwe leSouth Africa emdlalweni kanobhutshuzwayo eleBafana Bafana litshaye le-Ivory Coast nge-2-0 emdlalweni weNelson Mandela Challenge. Ikanti umdlali weqembu leBanyana Banyana uPortia Modise nguye okhethwe ukuba yi-Sportsperson of the Year emkhosini wokunanza abaqhube kuhle kwezemidlalo lonyaka. NgaseNgilandi, iqembu elihlezi phezu kwengalane leChelsea lehluleke ukulitshayela emambuleni okwakuqala kusizini ka-2013-14 ngemva kokuba ngutshikilo obhanqa leqembu leSunderland, kodwa laleli lokhu liphezu kwengalane likhokhela elihlezi kwindawo yesibili eleManchester City ngemiklomelo yesithupha. Iqembu leChelsea lile miklomelo engama-33 ngemva kokudlala imidlalo eli-13. Elizweni leSpain, iqembu leReal Madrid lelihlezi phezu kwengalane lemiklomelo engama-33 njalo litshiye lihlezi kwindawo yesibili leBarcelona ngemiklomelo emibili.
Hayi ke kwaneloko lamhlanje, olivalelisayo nguntungamili Nkomo
losithandekile mhlanga.